Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webutho uLieutenant General Valerio Sibanda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni kubiselwa emuva ukukhuphulwa kwentengo yesinkwa lokunye okufanayo eZimbabwe. Ibandla leAfrican National Congress lakwele South Africa likhetha inkokheli entsha. Idamu leMtshabezi lamanye aselamanzi amaningi okumangalisayo kulandela ukuna kwezulu. Abantu abahlala kuwo 20 eGwanda bakhala ngokungaphathwa ngemfanelo yilabo abanika uZulu ukudla. Soluza kwenziwa okwesikhathi esingezelelweyo uhlelo lwe-biometric voter registration. UCosmas Zulu oke waba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders uselohlelo olukhangelane lentswelo zabesifazana. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ukusuka kwebutho emgwaqweni. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokususwa kwebutho emgwaqweni abakhokheli balo besithi sebewugqibile umkankaso wabo owe-Operation Restore Legacy. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.